ngiyacela abalimi ukuthi ibheli lapho ungakalibulele inkomento lithukulule ulivuthuze ubone ukuthi kulani phakathi ungakavumeli ukuthi inkomo zidle. Ukhipha amaplastiki amawaya ngoba asifuni umkhuhlane lo esiyibiza sithi i-Heartbeat disease. Ngoba iwaya kayisoze igawe isisu senkomo. Instead izahlaba isisu senkomo, uzathola inkomo yakho ayikhanyi ukuthi kulawake yini kodwa kayikhuli njalo ngoba amawaya asehlabe azahlaba labonhliziyo.
Ukudla okuthengiswa kusemasakeni khona kushiyana njani? Ngoba sizwa kuthiwa kulesikuba esiyabe sinjalo singelalutho, kube lokunye okuyabe kuhlanganiswe lokunye okwakha umzimba, kwehlukaniswa njani?
Ye, into engixwayisa abalimi ukuthi nxa bethenga ukudla okusesakeni kabananzelele kakhulu kulokungamatikiti okunanyathiselwe emasakeni. Itikiti lelo liyaveza ukuthi ukudla lokho kumumetheni. Zintathu izinto eziqakathekileyo. Okokuqala, sithi thina i-crude protein, kufanele itikiti lelo litsho ukuthi i-crude protein ingakanani. Ngoba i-crude protein isebenza njengabomabiko labonapitapi, iyakhuthaza isisu senkomo ukuthi senelise onjani ukugaya ukudla. Okwesibili, kufanele kube elokhu esithi i-energy kumbe amadlabuzane. Yinto esifilwa abalimi omele beyikhangele ukuthi i-energy ingakanani. Then bese ngigcina ngokuthi ifayibha kumbe esingathi utshani lento ezifana lalezo ukuthi khona kuningi ongakanani. Yikho ukudla abantu akumele bekukhangele. So ifayibha ingavela etshanini, ingavela esibukeni, i-energy ingavela emunjini, ingavela esibukeni. And then o-protein bangavela kubo-cotton hulls, kubo-soya bean cake, labo-cotton cake. Yizo zona izinto ezingaletha izakhamzimba ezifana labo-protein. And then amadlabuzane afanana lama-carbohydrates. And then okunceda ukudla ukuthi kugcwalisisu ifayibha.
Inapitapi kuyini? I-molasses?
Hayi, aso molasses. Angizange angayiqambi i-molasses. Inapitapi ithethe okuthiwa urea. And urea iyancedisa ukuthi izifuyo izisu zazo zenelise ukugaya utshani obomileyo. I-molasses layo iyanceda ngamadlabuzane kumbe i-energy. Ngenye into abalimi abangayisebenzisa nxa bengenelisi ukuthola lokho okunyengucazileyo okuletha amadlabuzane. Enye into esiyixwayisayo ukuthi abalimi kube letswayi, whether litswayi liyi-block kumbe litswayi lele esithi i-coarse salt, liyancedisa ukuthi zibe lephango lamanzi ngoba isisu senkomo nxa singelamanzi phakathi kasisebenzi.